umthetho lo ukhangelelwe ukuthatha isikhundla sowe Public Order and Security Act POSA, wona oncindezela ilungelo likazulu lokubuthana. Lokhu kungezwani kwamalunga edayela ephalamende ngalolu daba kuphume egcekeni namhlanje emhlanganweni wekomiti ebona ngokuvikelwa kukazulu e-Defense, Home Affairs and Security Services Portfolio Committee oqhutshelwe eHarare. Ibhilile ibikwa iqhubekele phambili ngokunikeza amapholisa amandla okuthi avumele loba ayalele ukuqhutshwa kwembuthano yabantu abedlula ithumi lanhlanu 15 kanye lokutshengisela. Usenator Theresa Makoni owebandla le-MDC emele iHarare Metropolitan uthi akula nguquko elethwayo ilumthetho nxa amapholisa eza qhubekela phambili elamandla okuvumela loba okwalisa ukutshengisela kanye lokubuthana kwabantu.
Police is the authority responsible for these things, can give or not give.
Amapholisa aphiwe njalo amandla okuvumela loba ukwalisa ukuqhutshwa kwembuthano. Ngokubona kwami, nxa kungaqhubekela phambili kunjalo, utsho ukuthi akula nguquko ebekhona phakathi kwebhili le lomthetho wePhosa. Ngibona kungani amapholisa aphiwe amandla amaningi.
Kodwa omele imango edayela ephalamende engowezanupf umnumzana obedingwa Mguni uthi kuqakathekile ukuthi amapholisa abe lalawo mandla.
Iklozi leyi ekhona kubhili yethu leyi inhle ukuthi wonke umuntu ofuna ukwenza umhlangano akuyona ama-political organizations kuphela, ama-church, ama-weddings, i-gathering elabantu abayedlule ishumi lasihlanu, more than 15, kabaye emapholiseni bekhuluma ukuthi ngelanga elithize sifuna ukuhlangana. Lokhu kunceda amapholisa ukuthi abone ukuthi kunokuthula kuleyo nhlangano, kuleyo mbumbano, kuleyo mbumba. Ngoba kungenzeka ukuthi kutholakale ukuthi kunabanye laba abafuna ukwenza olunye ulutho eceleni duzane naleyo nto eyenzakalayo engadala ukuthi kube nomsindo phakathi kwabantu, kube nengxabano ebantwini.
Uqhubekele phambili ethi uhulumende wezanupf uzimisele ukuguqula imithetho engahambelani lesisekelo sombuso.
Ziningi izinto ezitshintshileyo ngoba we are aligning in i-constitution to i-posa yethu entsha, i-bill entsha. Ibuya lokuthi sithethe okuningi ku-constitution okuthi njengokuthi khona abantu bakuncomile lapho ukuthi ma abantu beza demonstrator sekumele ukuthi kube kuyenziwe kuqala vele bekungeke kuvunyelwe. Yona i-demonstration amapholisa bephiwa amandla okuthi a-assesse abone ukuthi can this happen or not. Kodwa ngathesi i-notification according to the constitution and then alei bili yakuvuma they must be notified kuphela nje 7 days.
Ingcwethi kwezomthetho umnumzana Max Thole uthe kumele udaba lokulungiswa kwemthetho lwenziwe masinya ukuze uzulu enelise ukukholisa amalungelo.
Udaba lolu olwe maintenance of order bill ludaba kade luhleli ziluzahlupha ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imiqondo yamabandla akuphalamende i-MDC lezanupf ngabantu abacabanga imicabango etshiyeneyo. So ngakho nje besikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa bayenza kuphele masinya ngoba iminingi imithetho esafunakala ukuthi bayenze ibe aligned to i-constitution yethu. Ngakho-ke besingathi nxa OMP laba bengenza masinya into zabo kwenzela ukuthi eminye imithetho la ithola ithuba lokuthi ilandiswe mayelana lesisekelo sombuso.
Miningi imithetho esimelele kulungisiswa lidala lephalamende ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe, kodwa abaningi bathi lokhu kakuthatha isikhathi nxa uhulumende ezimisele ukunikeza abantu amalungelo abo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemithetho nyakenye luveze ukuba kule mithetho efika amakhulu amane 400 emelele ukuguqulwa ukuze ihambelane lokumunyethwa yisisekelo sombuso welizwe esalotshwa ngo-2013. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.